uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe government gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edalele senate loChabangu babalisa uLilian Mlilo ukucaca phulu uLinda Sibanda uCollette Ndlovu bona abazamela idolobho lakobulawayo abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland uSam Chafuza ozamela iMashingo kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uChabangu uTheresa Kabondo kanye loGrace Mumpande abantu laba bangena ezikhundleni ezathiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edalele eParliamente nguChabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kule libandla umnumzana Nelson Chamisa kodwa abanye abakuqembu likaChabangu bayakhonona ukungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle omunye wabakhononayo umnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani
thina kubulawayo sathola ugwalo oluthi ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amalizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu-ke lalingekho lapho
kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uChabangu umnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-government gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe
yibo sibili abazahamba beyemela i-TPC okukhona yikuthi ubaba uChabangu uzahamba eyengena esenethi lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma ngama-party policies njalo ekhangelele lokuthi at ekhokhele abantu abakusenethi khonapho
uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena ukaChabangu kusenethi ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC
ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uChabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelelanga ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu bazokubhalisa ibhizinesi eyesenethi lephalamente kuqalise ukusetshenzwa sise thina siyi-alternative government we need to have alternative policies that will be pitted against awezanup f lapho ungani awuhambi khona kuhle labo bebonisa ukuthi ayithini ipolisi yethu imeso so hhayi yikho sibili
olwana amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu
ye engikuthokozelayo yikuthi nje labomama baphiwe ithuba lokungena kwaba labomama kwaba labobaba yikho engathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile okukhulu okuqakathekileyo yikuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu ababakhethileyo
asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva uGideon Shoko uSiphiwe Ncube uFelix Magalela Mafa Sibanda uDavid Anton Chimini uGodfrey Mathivenga Matsikanda uAnastasia Moyo uJoel Gebhuza loTendai Sibanda asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.